Isifundo solwayo ngwenya uthi abanye bazalwa belayo insumpa kodwa kwabanye imila sebekhulile.
Lokho ababuthi ngesikhiwa yi-skin tag kumbe insumpa. Kuya ngokuthi insumpa lezi ezinye umuntu wazalwa elazo kumbe zitholakala emhlobeni yakibo. Insumpa vele ezizalwa zinjengophawu lakibo umuntu uyabe wazalwa nabo ephuma esiswini. Kuzokuthi insumpa ezinye eziyabe zikhona kuyabe kungamawoti. Lezi ngizisumpa ezinye eziphuma umuntu vele sengumuntu omdala ubone la usuphunywa kunye kuyabe kungamawoti. Yikho sisithi nxa kuwukuthi insumpa le iyakuhlupha ikakhulu le engani iphuma kathesi iphuma engani ibuya ngamandla ikhula kokuphela kumele uyebona odokotela abazakutshela kuhle ukuthi insumpa le ayilandaba kumbe kumele kuthathwe ezinye iindlela zokuthi kwenze ibiopsi iyekhangelwa ngaphansi kwe-microscope ukuthi asonsumpa engaba into embi.
Udokotela Ngwenya uqhubeke wathi ezinye insumpa zilakho ukubangela umkhuhlane wemvukuzane yesikhumba.
Okunye ngesilungu bayekuthi ngama-moles la ayenela ukuthi abe imvukuzane abayithi i-cancer nxa yekeliwe ahlala isikhathi eside. Yikho kuqakathekile ukuthi umuntu nxa enensumpa nxa wazala elayo injalo kumbe kunguphawu lobuhlobo bakibo bonke abantu bakhona belensumpa abazala belensumpa hhayi zingeke zihluphe nje bayamele ukuthi bazikhangele kuphela ukuthi azikhuli ziya phambili kodwa insumpa eziphumayo umuntu usengumuntu omdala kumele zikhangele.
Udokotela Edwin Mzingwane Sibanda uthi insumpa ziyelapheka ngakho abantu bengasabeli khatshana. Uqhubeke wathi insumpa zibangelwa ligcikwane elibizwa ngokuthi yi-human papilloma virus HPV. Imvama ziyaziphelela kodwa i-HPV vaccine ingasiza ukuzelapha. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Mthulisi Nare uthi unazo insumpa njalo azibuhlungu kodwa zikhula mbijana mbijana.
Insumpa ngilazo ngaphansi kwelihlo eceleni lesandla sokunxele hhayi mina ngazingikhathazi angila inkinga lazo zithule kuphela zigcijile njengenalithi zilokukhula mbijana mbijana azikhuli ngokuphangisa.
Unkosazana Sharon Gumbi ongumongameli wenhlanganiso ebona ngabalebala elimhlophe e-Princess Safety Foundation uthi ilanga libangela ukuthi iningi labantu laba babe lensumpa.
Lo mkhuhlane yathi afekta uya-afekta abaningi bethu abaphila le albinism njengoba sikhangele ukuthi kakhulu kanganani nxa silapha eZimbabwe sikhangele indawo yakithi ngapha eMashonaland kuyatshisa kakhulu ilanga liyatshisa kakhulu so iskin yethu sikhangele ukuthi njengoba i-sensitive kangaka kuba lula ukuthi si-affecteke ama-sunburn agcina esenzisa insumpa kwabanye ethi nxa yenza insumpa leziyana zibe ziningiyana.
Ugumbi uchaze ukuba insumpa lezi zilemihlobo ehlukeneyo.
Zilemhlobo ehlukeneyo omunye okuthiwa ngamamoli lo mhlobo uyenziswa ikuthi khona nxa umuntu ethile waba le-sunburn then besokurisulta sokuphuma insumpa ekhishwe lilanga besokusiba lensumpa. Insumpa lezana zigcina ezinye ziyaguga nje zingapheli emuntwini zibe luhlupho ahlala elalo olwenza ukuthi umuntu angabi comfortable then ezinye zigcine zibumbana zisenza i-skin cancer. So kuyasihlupha nje kuyayenza ukuthi umuntu aswele i-confidence nxa uhamba kwabanye ulezi nsumpa leziyana abantu babekukhangekhangela nje uswele ukuhlaliseka uswele i-confidence lawe khonokhu umphezeni nje eze umuntu kuba kubi nje you feel very uncomfortable.
Ukhuthaze uZulu ikakhulu olebala ukuthi adinge usizo kusasemasinya engazibona ephuma loba eyodwa njalo balakho ukubancedisa. Abezempilakahle bagcizelela ukuthi baningi abantu abahlaselwa zinsumpa elizweni kodwa bayaphuza ukuyadinga usizo. Nginele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.